So we see card is in the VOA in Jebele.
Lami tateleli tubangibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olesithathu mhlazi ku-19 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela oluqhamuke ensiza lasemadobo lapho kutshaywe khona abasekeli bebandla le-CCC lwesatshelwa ukuthi luzaveza sobala ukuthi kuzaba lodlakela olusabekayo kakhulu ukhetho lomnyaka ozayo.
Ukuthaya umangoyi sizwe ukuthi utshaywe yimoto yezandu akusoze kube right. Umuntu is more than that. Kumbe igundwane, kumbe inkukhu singayizwa ukuthi itshaywe yimoto yezandu PF. We are going to deal with them decisively.
Gande uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha udaba lwegugurawundi luzaphumelela na?
Kungaba lendlela yokuqalisa ukulungisa le ndaba lokuletha ukuthi izilonde bezikhona qalisa ukuthi kube lendlela eyokuthi zelapheke njalo.
Ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezinkolo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED luthi luyakhula njalo soluthole amalunga amaningi kuzo zonke zoyisikhombisa iziqinti zalesi sigaba.
Asikafinyeleli elanini silifunayo, kodwa ke sesizamile ukuthi we mobilize, we talk to servants of God. We are not only focusing on umongameli kuphela, but we are praying for the nation, for Zimbabwe to develop.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwesatshelwa ukuthi udlakela oluqhamuke einsiza lasemadobo lapho okutshaywe khona abasekeli bebandla le-CCC kungaba kuveza sobala ukuthi kuzakuba lodlakela olusabekayo kukhetho lomnyaka ozayo. I-CCC ithi amalunga ayo atshaywe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF ezigabeni zombili ngesikhathi bekhankasela ama-by elections akamanisipala aza kwenziwa ngayo nale impelasonto. Abalimele bagoqela amalunga edale lephalamende abomnumzana Daniel Molokele omele iwange East, umnumzana kucacaphulu owenkulumane lonkosikazi Jasmine Tofa omela iBulawayo yena onguye okubhaxabulwe kabuhlungu. Ibandla lezanu PF liyakulandula lokhu lisithi ayisilo elidalelo ludlakela, njalo lithi abasekeli balo yibo abatshaywe ngamalunga e-CCC. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Kudahobe.
Yiyo into edanisa ngokuba lokhetho kwelakithi leZimbabwe ukuthi phose nsuku zonke usukela isikhathi iZimbabwe yathola khona uzibuse uma kulokhetho udlakela kalukho khatshana. Yikho kuze kube yinto eyaziwayo ukuthi ngenyanga ezintathu kumbe ngenyanga eziyisithupha sesisiya kukhetho, abantu balokubaleka emzini yabo, abantu balokuthutha, abantu balokucatsha, especially labo bantu abasupporta kumbe abamela izikhundla labe besebenzelana leqembu lenkululeko kumbe leqembu eliphikisayo ele-CCC kathesi bajayele ukubaleka emzini yabo ngoba bayabe besesabela impilo zabo, besabela le-safety yemuli zabo. Ngakho-ke udlakela unfortunately soluyi-part of ama-elections eZimbabwe. Sekudingeka ukuthi kutshintshwe leyo ngqondo kubantu abavusayo, amaqembu awe-politics lakanye kuma-supporters, ngoba ama-supporters yiwo ekugcineni asetshenziswayo ukuthi etshaye abanye babo, atshaye amanye ama-Zimbabweans. Kubangwa zona lezo zikhundla eziyabe zikhona ngalolo nokhetho. Yikho ngithi ama-structures akhona, imithetho ikhona, amapholisa akhona, ama-commission, ama-electoral commission akhona, kodwa konke lokho akusebenzi umsebenzi wakho ngoba kuyinto nje eyaziwayo ukuthi kuyabe kuleqembu eliphushayo ukuthi kube nomsindo.
Amakomishini akhona ungathi asilela ngapi njalo kuyina mele akwenze ukuze kwenqatshelwe udlakela olunje sikhangela lapha iPeace and Reconciliation Commission kanye lapho Human Rights Commission.
Into yokuqala enkulu eshotayo ukuthi lawo makomishini kawazimelanga, kawalayo i-independence, yikho awakho esingathi a-neutral, awakho neutral. Ajayele ukwenza izinqumo ngokuthatha izinqumo ezisupporta iqembu elibusayo leZANU-PF. And into eyenza kube njalo kuyukuthi abantu abayibo abangamakhomishina abahlala kuwona lawo makhomishini kungabantu abakhethwa ngumnankagongo wakhe. Yeye kungabe kule ndlela yokwenza ama-public interviews, kungabe kule ndlela yokuthi loba ngubani nga-applyela leso sikhundla. Kodwa iqiniso yokuthi amandla asezandleni zikamnankagwa uku-appointa, asezandleni zikamnankagwa ukuxotsha amakhomishina. Ngakho-ke kungaba into ekuthi akula independence, akula neutrality ukuthi lawo makhomishina asebenza ngokuphelela. Yikho-ke izenzo zawo, izinqumo zawo, konke amakhomishina akwenzayo kusekela izifiso zeZANU-PF.
Lo-ke ngumnumzana kuda hove igqwetha elicubungula ezombusazwe. Kusenjalo abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party bathi abebandla leZANU-PF bengaqhubeka ngodlakela bazaphindisela. Umgcini sihlalo wabatsha kubandla leli umnumzana Mudenda Chilumbo ufunge wagomela wathi abeZANU-PF bengalokotha bahlasele amalunga ebandla leMRP bazawukhomba olotshwala.
Ngiyabonga baba Chris, ngizwile umnankagwa simbonile esesithethe house yekobulawayo ekhuluma ngendaba yegugurawundi. Thina sithi akula muntu olemvumo ekuhlalela udaba lwegugurawundi onguye o-implicated into the case asondaba yama-chief. Le is a political issue because it was politically motivated and asingeke samvumele umnankagwa ukuthi enze khonokho. Khonokho akwenzayo is a violation of ama-international laws. Enanyeke samvumela ende khonokho akwenzileyo ama-chief lawa athi wona afuna ukuzoyihlalela indaba le. Ngifuna ukubatshela ukuthi i-MRP chairperson mina okhokhela ugatsha lwabatsha ngithi udaba lolu kuzalwenzela ezulwini, kuzalwenzela ezulwini. Ama-chief lawa i-meeting, ama-public hearing bazawenzela ezulwini not lapha phansi. We are deploying our youth to act counter to this.
Nxa sikhangele udaba lokutshaywa kwabantu eMathebeleni South pabilili kokhetho, ungathi nina ngakho lokho njalo ubona ungathi ukhetho luzayo luzakuba lunjani?
Sithi thina hayi hayi batshaya nina be-CCC mali funa ukubona ukuthi lizwe kumbe i-dictatorship ikhitshwa njani. Tshaya nina ukutshaya abantu be-MRP bele-radio bele-campaign lamanga izana ngeke iyasilanda thina. We'll deal with them decisively, we'll deal with them with equal measure. Kabakuzame kithi thina ku-MRP, kabaqelele ku-CCC lapho ukulombuso wemashona nothi ku-MRP. Ukutshaya umangoyi sizwa ukuthi utshaywe yimoto yezandu akusoze kube right. Umuntu is more than that. Kumbe igunduwane kumbe inkukhu singayizwa ukuthi itshaywe yimoto yezandu PF. We are going to deal with them decisively.
Lo-ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo umkhokheli wabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party obexoxa ecingweni leStudio 7 esebhinga. Kambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi luzaphumelela na? Lo ngumbuzo osemlonyeni wabaningi kulandela ukuphawulwa kohlelo lokukhumisana umlotha ukuthiwa luzakhokhelwa zinduna zomdabu. Abanye bathi lokhu yikudinga nje usekelo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo okwenziwa ngumongameli Mnangagwa. Kodwa umfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeChristian Alliance uthi lolu hlelo lungaphumelela nxa kungalandelwa indlela oluhlelwe ngayo ngabezwe izinduna eziphiwe ile magistrate ukuthi zilungise lolu daba.
Singakhangela imbali yalindaba yombhuqazwe eGoglawundi sikhangela ukuthi kusukela ukwenzakala kwayo dala ma-1983 osokuzephose kusinike 40 years siseduzane layo. Kutsho ukuthi ngokokuqala ukuba uhulumende kube logwalo lapho esingananzelela khona ukuba uhulumende uyavuma ukuba lento yenzakala njalo kule mzamo yokuzama ukuthi kwenziwe olunye ulutho uze kulungise le ndaba. Lokho kunekwakusenzakala siba lesifiso kodwa lolu hlelo osolukhokhelwa zinduna siyananzelela ukuthi lungabe lusinika ke esingathi kumbe isisekelo sokuqalisa ukulungisa lolu daba. Bengikhangela ugwalo lwabo oluzabe lubancedisa ukuthi bazasebenza njani olokuqala lolaba lukhiphileyo. Umbona luyatshengisa njalo ukuthi lindaba bafuna ukuthi izinduna yebo ziyabe zikhokhela kodwa bakhangelela ukuthi kube labafundisi, bakhangelela ukuthi kube labane lezinye inkokheli eziyabe khona ezigabeni ezehlukeneyo ezingabancedisa zibaxhase. Ngakho ke ambona uzaba umsebenzi wezintuna kuphela kodwa kuyaba umsebenzi wesigaba sonke. Ngakho ke ngalokhu kungalandelwa ngaleyo ndlela mbona ngani kuyaletha ukuthi kube lethuba lokuba lolu daba kube le ndlela olungasetshenziswa ngalo. Njalo into eqakathekileyo izabe iyukuthi kucace ukuthi kambe zona izintuna ekugcineni kukhangelelweni, kukhangelelwe ukuthi zikhiphe nje esingathi i-report eyokuthi abantu bathe kumbe zizakhipha njalo ukuthi njengoba abantu sebekhulumela indaba ngalindlela kungcono kube lama recommendations ukuthi kusetshenzwe kwenziwe lokhu lalokhu lalokhu okuzayenza ukuthi uhulumende enze olunye ulutho. Nanzelela ukuthi uhulumende uthi nxa sikhangela indaba yezithupha indaba zama death certificate yinto avele sesithi sefuna uqalisa ukuyenza ukuyisebenza. Njalo singakhangelisisa ukuthi khala kule zinto eziningi ezingathi ezilula ezingadinga imali ezingenziwa nguhulumende kwenze lolu daba tholakala ukuthi abantu baye phambili.
Indlela ukwenziwa ngayo le yokuthiwa abezomdabu izinduna yibo abayalandela bekhulumisana lozulu, ubona ngani kuzaphumelela yini lo kumbe ngakwakhethwa abanye abantu abangayisibo izinduna?
Ngokuzwa kwami ngiyakholwa ukuba izinduna lazo zisalungisa ukuba uhlelo lolu bazalwenza isikhathi esingakanani nini luyaqalisa nini. Bona ngani lokhuyana sokusezandleni zaso izinduna ukuba zikulungise. Ngakho ke kuyamele engxenye esike sibe le esingathi sibanikeni ithuba mbijani ukuthi size ukuthi bona balungise. Kungabe kusese ngathi eli kumbe singabe siphangise kakhulu ukuthi siphawule ukuthi hayi kuzokwehlula. Asikeni sibanike ithuba lokuba benze amaplan abo, benze amacebo abo konke sibe kwazi ukuthi hayi baplane lokho ngalindlela la ngalindlela. Kuzaba lula ukuthi sesingakhuluma ukuthi nxa kunje ingxevela kusoze kusebenze, nxa kunje ingxevela kuzasebenza. Benanzelela ukuthi zona induna kodwa sesigabeni esihle sokuthi nxa bengasebenza lo muntu wonke kusetshenzwe kungaba le ndlela yokuqalisa ukulungisa le ndaba lokuletha ukuthi izilonda bezikhona qalisa ukuthi kube le ndlela eyokuthi zelapheke njalo lokuthi abantu bakwanise ukubhodla bakhulume ngale ndaba.
Hello ke ngumfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ugatsha lenhlanganiso yomanyano wabezenkolo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED oluMatupelele North olubunjwe ngenyanga edluleyo luthi luyakhula njalo soluthwele amalunga amanengi kuzo zonke zoyisikhombisa iziqindi zalesi sigaba. Obona ukuqoqwa kwenhlelo kulolu gatsha umnumzana Damuka Nyoni ongumfundisi wenkonzo yePentecostal Church of God eLubane uchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okunenge ngenjongo yalinhlanganiso.
Ama-structures that are creating every day because wherever I am going or we are address abantu because you know abantu babefuna ukuzivela from the horse's mouth ukuthi lichumayela ivangeli elinjani. Asikafinyeleli enanini silifunayo kodwa ke sesizamile ukuthi we mobilize, we talk to servants of God. We are not only focusing on umongameli kuphela but we are praying for the nation, for Zimbabwe to develop ifuna abantu abayithandazelayo, for iZimbabwe ukuthi ibe lokuthi
ukuthula ifuna abantu abayithandazelayo. So that is what we are looking forward for, ukuthi khona let Zimbabwe even a peace. We are approaching our elections. We are servants of God. We are going to stand on the gap. We are saying people, we are saying people, we are not forcing anyone. Ungezomuntu sithukuta khona abafundisi bebamba abantu ngodlami ukuthi bebuye lokhuzeni umbuzo ombuzono ukuthi kunengayani sikethe ukuthi sisekele o sikhase ubaba umnangagwa simkhasa ngemthandazo ngoba ke kungumsebenzi wethu thina esawunikezwa nguNkulunkulu ukuthi sifuze siwakhulekele amakhosi omhlaba kungakhathalekile ukuthi okhona ngaleso sikhathi ungubani but kuyadingakala ukuthi khona whether we like it or not into esalayo ukuthi kathesi he is the president of the Republic of Zimbabwe siyavunyelwa iBhayibheli ungabaluromezi ngu-13 verse ngu-7 iyakhuluma ngokuthi kasizehlise so ngezinye indlela thina sizehlisela kuye siyazehlisa kumbe ngusobhuku okhona esigabeni siyazehlisela kulowo sobhuku ngenxa yani ngenxa yokuthi nguye okhona osikhethe osikhola ngaleso sikhathi
bakhona abamsolayo umongameli Mnangagwa besithi uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu kukanti abanye eMathabeleland belokhu bemsola ngodaba lwe-Gugurahond lithini njengabafundisi beMathabeleland ngalokho
abantu bengafuna ukukhuluma iqiniso ziningi into esikwanisa ukuzikhonvela esesizibonile ezenzakalayo ezikhushwa nguye ngingafuna ukuthi ngubonise nje into ezimbili ezintathu ungakhangela eMathabeleland silegwa idamu elegwa iShangana elasungulwa ngo-1904 but kathesi kuthe khona ngokuba kwakhe if you go there you see the improvement, the development that is there. Okwesibili ngikhuluma ngeMathabeleland not angikhulumi ngenye indawo ngikhangele eMathabeleland kuphela hamba elupane provincial hospital kaphesi uyefika khonaphana you see ukuthi zikhona into ezenzakalayo so ukuthi umuntu vele yena ngayesezela ukuthi vele into leengayithandi uyahlala vele engayithandi then the issue of Gugurahond izinduna zibesihlangene ngoba zanikezwa lawa mandla ukuthi ngababonisane ukuthi kuyini okungayenziwa khulunyiswane labantu kukhunyiswane umlotha abantu bebuye behlanganisa amakhanda so as a servant of God lathi siyangena khona ukuthi sincedisane labantu
Hello ke ngumnumzana Tamukanyoni ongumfundisi wenkonzo yePentecostal Church of God eLupane obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amatitshala amaningi izolo abanjwe ngamandla ukuthi aye emhlanganweni wokuxhasa umongameli Emmerson Mnangagwa othiwa Teachers for Economic Development eHarare. Leli phephandaba libika ukuba izikolo zibanjwe ngamandla ukuthi zihlawule $10 ngasikolo sinye emhlanganweni lo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi Idale le-cabinet livumelane ukuthi isisebenzi esithola imali ephansi elizweni jikelele kumele ibe ngamadola alikhulu lengxenye $150 ngenyanga ibhadalwa ngedola leZimbabwe kodwa ngesilinganiso esiyabe sikhona ngaleso sikhathi esedola leMelika Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani siyabingelela abasakazi bethu nje bonke ngasoze ngiqambe ngamagama siyalithanda igama lami uRichard Dube ngikhomentari ze-South Africa ngibuye ngixolise kukhulumela ngu-Fort Lwane ode khona abasakazi kungani bethi abasolwa bezanu-PF vele umuntu uma engakatholakala elicala u-Magistrate umsakazi akufuzanga etule cala njalo kunye bafowethu asikwazi singenza kanjani ngebandla lezanu-PF ngoba kuyacaca ukuthi ngeklusiya kula mbuso engawuthola kuyenzakala nje akulo tshwangirayo wayelokhe etufunelise but kwayehlula la ku-triple city yakhanya ukuthi angeke silithole lize bafowethu manje siyaza kanjani ngoba e-South Africa siyahlupheka eZimbabwe la kusithole nzima so bafowethu asazi ukuthi senze kanjani phele simthandaze uNkulunkulu athi ngangingenele elizweni lasezimbabwe ke jinje sithole nzima e-South Africa sithole nzima eZimbabwe phose sabhibhela kuyabonga bafowethu be-studio 7
salibonani salibonani baphathi bohlelo linjani ku-studio 7 hayi nasithi ukuthokoza ngenhlelo elisinika zona umihla lamalanga sike sikhulume ngabantu laba abezanu laba abantu bezanu laba abenza izinto kambe bexabana labantu beceda lapho beyale ogawule laba bonke labochuma abalanhlonini ngezinto abazenzayo nanke lamapholisa lawa eZimbabwe lawa kade ngama-ZRP lazo akusela amapholisa othiwa ama-ZRP kusithi iZimbabwe Republic Police sokuyikutsho kuphela leyo izanu Republic Police ngoba into abayenzayo sebesebenza bengaphansi komthetho wezanu abasalweli lizwe balweli izanu lamhlanje abantu laba abachaywe balimala ngakulimela abezanu umnangagwa ngadala ebathina ukuthi gijimani libopha abantu laba abakwenzileyo kodwa ngendlela yokuthi izanu yebo elimaza abantu betriphusiko kuyanyathelwa kuyanyathelwa nangu sehlo abathuma ukuthi abayimangala abantu bezanu laba hhayi sesidiniwe ngabo thina kodwa belibambe lingatshoni linye ilanga labo lizabajonela lizabajonela sibili ngithanda li-odwe lami ukuthi ivalwe ivulwe sibili ukuthi abantu beyilalele okukhulumayo engumcijo kamkhwananga hhayi zanu sikhathele ngani mna ngakho sikhathele into eliyenza emhlabeni hhayi sesikhathele kungani libengelanihloni ngento abayenzayo
salubonani salubonani ku-studio 7 salubonani salubonani lonke abasakazi linjani ayibona indaba kamnangagwe le afuna ukuyenza lapha kithi la asondaba e-right le amatshona afuna ukudlala ngathi la badlala ngengqondo zethu induna lezi zingavuma ukuthi zona kube zezithatha udaba lombhoxazo egugrawund lezi aziboni ziyasetshenziswa siyasala siyizilima thina vele lokhu kufuna i-international criminal court lokhu yikho kufunakala thina sifuna i-truth commission TRC yesiyifunayo
kubo bonke abantu abalalela e-studio 7 labasakazi indaba yegugrawund le indaba ehluphayo ngempela umuntu angagwazibile kalaye imandate yokuthi abe lezinduna zakhe already sengisizwa abantu abanjengo Fortune Chamirumbira abantu esibaziyo ukuthi ngabezayo sebethi bale method abaza kumbe i-structure sama-questions abaza izinduna ezizakuza ngayo abantu yinto esihlalele phansi ngabantu bezanu bayehlela ukuthi kumele ibe so ukuthi impendulo zibe kanje kanje asikufundi thina abanye sasinda kuye-gugrawund ngabotshwa mina ngahlala ekafuse 3 months ngikatswa ngaba ngilama multiple fractures ngasuka another three months ngisebhalakwe the day ngisukileyo ebhalakwe ngaya e-stops camp ngayatshiswa khona ngiye ekutshisweni kwami ngasengiphuma ke lapho umhla khona lokhu ngiceda ukutshiswa around 3 PM sengihanjiswa egwanda lapho engasuka ngareleaswa khona ku-old police camp yikho hayi indaba yabo mnangagwa yile gugrawund le ayisiphathi kahle ivele kayimelanga ekube njalo mnangagwa vele kayiphume kuyo lezi nduna lazo ezingathengisiyo nxa zizinduna zabantu aziphume kuyo ikakhulukazi yena uFortune Charumbira lo seqalise ukuthi bale structure sama-questions abazabuza ngayo ya hhayi sikufuni lokho ngudube lo egwanda
linjani bantu bakustudio 7 linjani siyabonga ngezindaba elisilethela zona ngifuna ngikukhuluma ngezinduna lezi esezithengiswe izulu lomhlaba ngumnangagwa umbulali zinduna labo sobhuku yekani ukuzifaka enkingeni elingayaziyo yekani ukuthatha imali kamnangagwa lithi lizolungisa izinto elingazaziyo elingazange lizitshele ngesikhathi beziplana langesikhathi bezenza lingasifaki entweni lezo yekani ngoba zizolihlupha lezi zinto
yebo bantu bakithi studio 7 hayi impilo inzima madoda erizweni lethu kuthiasithia siyaphila ngokutshaywa kuphela yazi kufanele kufika isikhathi sokuthi lathi singayisabi sigazi qala ababulwa igugrawund babeyizithuta yini ala ababebulwa bengelalutho ezandleni la bantu impela abafuni ukuyekelelwa bafuna ukuhlaselwa noma behlasela nje kuthi ma kuwukuthi kulelo kuzene naleyo ama-bi-original lawo abantu besiyakuhamba ezilungiselele befihlile mna ngambona abana kwazulu amazulu befihle imkhonto olokuzene befihle imkhonto emvelweni ma isuka behwathe imkhonto emqubeni kugwazwana into efanele iyenziwe vele ukuthi sifona sithi siyabuyela emuva ili zola lati ya liya tufuwa kwa fwole ntomsa angye kushinwe tengaluto masabizulu ya lichela mpela mto kuruma yola umaposa ndaweni ya kondoloani ya wonga
salivonani kustitua 7 salivonani ya likulumisa ndwe mmangalisa yomina yuti kanti indava abantu bezana bevala ukuthi abantu besisibe campaign bebesilwa bebachaya besenzinja kambe kababona ukuthi kwenza kwabo konoko yokutshengisa ukuthi bona babusa ngodlame vele lizwe leli balithatha ngodlame abakhululekanga kade indaba beabakhululi labo bekhululeke nxa bethi babadlile kubonakala ukuthi babadlile ngoba bakhululekile manje nxa bebavalela bebachaya besenzenjani kade sabanye basezibhedlela akuphela kuyacaca ukuthi vele bona abawini bona bansara babamba ngodlame akukho right lokho ngikhuluma ngikhona lapha eTsholotsho
ye hayi yazi kwesinye isikhathi ungazenzona ngathi uhlakaniphile kodwa wathi ngelinilango zobathola ontanga yabo ikakhulu indaba le eyenziwa ngupresident wezimbabwe uEmmerson Mnangagwa le uthi udaba lwegugu rawundi ubulala abantu tedapho yena esebuya sesithi udaba lolo kumele luphathe so kahle kahle wabo lozenza yena ngalohlakaniphile kahle kahle te ungachaywa umuntu tedapho indaba yakho le njengoba sengiuchayile kumele ukuthi siyiphathe so indaba leyi kayidingi Mnangagwa leZANU-PF ugawele labo Mnangagwa indaba leyi ifumaneka i-international court ibe yiyo ephatha udaba lwegugu rawundi ngoba Mnangagwa akazange wafelwa isihlobo sakhe nguye owayethumela abantu ukuthi bezobulala abanye abantu so indaba leyi ukulunga kwayo ukuthi luphathwe i-international court of justice ababulala abantu bebotshwe abantu labo babulala izihlobo zabo bebona ngathi babhadalwa njani njalo bekhulume into abayifuna ukuthi bafuna ukuthi kwezwe so babefuna ukuthi bafuna ukuphuma eZimbabwe amazwe ehlukane yikho lokho ngoba anti kulapha kufuneka isinqumo ukuthi abantu betsho ukuthi bafuna into enjani singathi umuntu ongumbulale ongayibulala abantu ebesebuya lama solution eground hayi ayisebenzi njalo ayisebenzi njalo abantu bezanipiwa siyabona.
Lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is a siphuma a Voice of America at the Washington DC. Chabo.
Isikhathi yiso esesidliwe ngumango. Ikuze isikhathi savumi ke ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Udlakela oluqhamuke e-insiza lasemadobo lapho okuchaywe khona abasekeli bemandla le-CCC lwase lungaba luveza na ukuthi ukhetho oluzayo luzaba lodlakela olwesabekayo na. Gambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhulumisana umlotha kudaba lwegugu rawundi luzaphumelela na. Sibe lendaba njalo yokuthi ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezinkonzo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED luyakhula njalo soluqhelile esigabeni seMathebelele and North. Yesixoxeke lomunye wabenhlanganiso yonale. Hayi, njengoba ngichilo ke isikhathi sethu yiso sesidliwe ngumango esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Liyanelisa njalo ukusithola ebulenjini ku www.voandebele.com. Liyanelisa njalo ulalela ezinye indaba zethu ngo 7:30 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.